Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lei chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kuNhlolanja 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namuhla sivela kwele South Africa sahlangabezwa zinkulungwane zabasekeli bakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Obulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe yena obotshwe izolo phezu kwesithupha sikankosikazi Grace Mgabe esePhD umiswe emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike elizweni namuhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. UTsvangirai ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Uzabekwa emzini wakhe eBuhera ngolwesibili. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlangabeze isidumbu sakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Sikhuluma nje isidumbu sakhe sise One Commando Barracks. Silentathele izindaba yethu ecingweni uMavis Gama yena ose Harvest House la basekeli be MDCT. Sikhuluma nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyabonga Ntunga, sanibonani balaleli. Ngiqiniso lelo ngise Harvest House ngemva kokuba abalandeli bebandla le-MDC beye bayabuthana khona ngaphambilini beke baya eDoves lapho bekukhangelele ukuba isidumbu sikamuyi sizokusiwa khona siyelaliswa eDoves Funeral Parlor bese kusiba lo mthandazo kusasa emzini wakhe ulandelwa ngumthandazo ozokwenziwa emini ebandleni le-Methodist Church meBoren. Kodwa okumangalise uZulu kuba isidumbu sisuke sathathwa sasiwa e-One Commando kwakhiya uZulu obesele ngapha eHarare Harvest House nase Doves ekhithikele. Isidumbu sibikwa sifike ngendizamtshina e-South African Airways ngezikhathi zabo quarter past four. U-Vice President Thokozani Khube nguye omunye walabo kade bephelekezela abekade bevela e-South Africa lesidumbu. Inkokheli ye-MDC ebalisa umnumzana osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Nelson Chamisa, lo msekeli kamongameli umnumzana Mduli labanye abalezikhundla eziphezulu labo bebekhona. Imuli yakoTsvangirai ebalisa unkosikazi kaTsvangirai u-Elizabeth kuthi unina omzalayo uLydia Chibwe Tsvangirai labo bayile ukuya kwamukela isidumbu. Ngokwamukelwa kwisidumbu samane sathathwa ngabakubutho baqonda laso e-One Commando lapho kwenziwe khona umthandazo i-church service khona ngale esontweni se-One Commando. Isidumbu sithethwe sikhokhelwa ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli ebandleni le-ZANU-PF njalo engumphathintambo wezamandla ogethi umnumzana Simon Khayamoyo ngiyobe khokela emele uhulumende waya laso e-One Commando. U-SK Moyo echaza umuyi lapho ekhulumisana labakade bebuthele enkonzweni eyenzelwe umnumzana Morgan Tsvangirai. Uchaze umuyi njengomuntu wayele sibindi wakhuthaza abakhalayo kanye labemuli ukuthi bakhale kodwa bekhala benanzelela bekhangela elakusasa hatshi kuphelelwa. wathi umuyi kwakungumuntu owayenamandla owayezinikele njalo owayelobizo kunto yakhe yonke ayeyenza.
Siyabonga Mavis. Sizaqhubeka sixoxa siqhubeke phambili ngohlelo sitsho ukubana umkhokheli webandla le-MDCT osaphethe isikhundla ubaba uNelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter uthe ukuhanjiswa e-One Commando kwesidumbu sikababa uTsvangirai akumangalisi. Uthe ngokutshelwa kwakhe laye bamtshele ukubana yikho okwenziwayo nxa uhulumende ethe wangenela ekungcwatshweni komuntu. Njengoba lisazi uhulumende utshile ukubana uzancedisa ekungcwatshweni kukababa uTsvangirai. Siyabonga Mavis. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo ovela kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo uhlangene eLarge City Hall emthandazweni okukhumbula uTsvangirai. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo kanye loZulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulombuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni nqala ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamthutha for more than a week. But he was not worried about himself. Wathi balothanda efika wabuza ukuthi mina ngingathi ngidlani. And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibongi inkosi Sibanda.
Mina ngibona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengeBulawayo ibiyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakoBulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama-provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena wasi-introducer entune sithi inkululeko yemfundo ebizwa kuthiwa i-academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye koBulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge-national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye koBulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga yokuthi bekungela zicukuthwane zezanu PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Vice Chancellor we University of Zimbabwe uMnumzana Levinya Kura yena obotshwe izolo umiswe emthethwandaba weHarare namuhla esetheswa icala lenkohlakalo icorruption ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sokuqeda izifundo zePhD ngo-2014. Ukhululwe ngemva kokubhadala amadola angamakhulu amabili esibambiso ibail. Unyakura uzaphindela njalo emthethwandaba mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi unkosikazi Mgabe laye kumele ebotshwe.
ofanele sikukhangelise kakhulu ukuthi lokhu kubotshwa kwabantu ababe besenza corruption namacala athize amaningi akwele Zimbabwe kutholakala kuphela ebantwini akade besebenzelana ndawonye lo former first lady uPes Mugabe. Bekufunakala ukuthi ngabe layo uyabotshwa phela nxa kuthiwa yena wenze ukukhohlakala kathi lo omthengileyo indaba yena engabotshwa. Abasebenze ngendlela ebamba amacele wonke enza ukuthi kungacatshangela ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ngoba kulezombusazi phakathi. Abotshe laye unkosikazi Grace Mugabe ngoba enze leyo nkohlakalo.
Abantu abaningi bakhononile ekuphiweni kuka Grace isicoco lesi. Kwaba leyezi elembesa imfundo yaseZimbabwe ngaleso sikhathi. Ngokubotshwa kukaNyagura singathi leli yezi seliphumile yini?
Kaliphumanga ngoba ngeke liphume ngoba indlela okwenziwe ngayo ukuthi kubotshwe umuntu yedwa emsebenzini owenziwe ngabantu abaningi ofana lokuthi la inkosikazi Grace ngabe ubotshiwe lokuthi lo professor Mawarele la ngabe ubotshiwe bathi bayamdinga kodwa kufanele la yabotshwe ethesi icala elifanayo njalo kuqhubekele phambili kubotshwe labanye njalo ngoba indlela yokuthi imfundo yaseZimbabwe isiyehliswe yikholokhu inabantu abaningi abaphakathi njalo bakhona abantu ngabacazayela ukuthi bawathenga lawa ama-degree ngendlela engasetshenzelwanga kahle kubonakala ukuthi umsebenzi wabo bawenza njani ngendlela ezifana nazenezo. Mbone ngani lokhu kwenza ukuthi yezi leli ligcine ngamandla lisembesa imfundo yeleZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda yingcwethi kwezombusazwe sexoxelaye eseBhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Yebo Mthokazi. Isizwe sikaMthokazi sesilenye njalo inkosi yamaNdebele, umnumzana Peter Zwidekala Ngakhumalo, yena osehamba ngegama lobukhosi elokuthi unkosi uNyamande loBhengula wesibili. Ukhumalo wetheswe ubukhosi emkhosini oqutshelwe e-amphitheater koBulawayo namuhla. Kubika intatheli yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, umnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. Ukhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye namasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Kusathi bridges esithi ngamaNdebele bayingxenye yamanguni jikelele. Njalo baningi kulabo bonke abantu. Ku-Afrika siyingxenye yalaba bantu. Thina maNdebele, amaKhosikazi.
Ukwetheswa kukaZwidekala Ngakhumalo inkatha yobukhosi besizwe sikaMthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba yinkosi yemaNdebeleni yesithathu nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe umnumzana Raphael Khumalo lomnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele, umlobi olodumo, umnumzana Jonathan Maphenduka, laye obesemkhosini wanamuhla, uthe umnumzana Zwidekala Ngakhumalo nguye inkosi yakomthwakazi eqotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande, awukho endlini kaNdlovu.
Umnumzana Morris Dongizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukuthaze umthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele lento eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka ngoba iAfrika yonke nje isizwe sesisele esiziqhenya ngomuzi wabantu sekuselwe abantu bakwaZulu eNatal.
Abanye bathi langa kuqakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele ukulwisana kwabokhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu into elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fukembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fukembula.
Lanxa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esijeneyo zelizwe, inengi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezithile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inenge emaphandeni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku, izilimi ezinenge bezezijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu inasibando hlale nsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngonovemba lapho siyothi udisemba zibele nezisihlakula, so kwasibalekela konke lokhu.
Umasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho, hambe imali ayikho siyakudlana phela, sikhala nokudla. Ukudla yinkalakahle ngoba siphila kathesi impilo ezima, omunye uphila nalokho omunye uphila nalokho kodwa kuthiwa kuqala udle yikho uza kudla khonokuya, so impilo izima shame.
Isakhamuzi semawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selale ziko.
Zoku sokuzilima kabili lokho sokuyihlakulayo yiko kuqala kwatsha. Hayi indlala kodwa besingazi zokokudla njengomumbu. Hhayi asidli lutho sikuhle njengoba kibona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumu awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okuthi ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela i-community, uyabungcono kwakho khonokho okutholayo. But esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu weneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uzulu wemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekela amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lesiphathamandla se-NDCT, uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sicubungule ukuthi umoyi obengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wayenakekela na abesifazana kuleli bandla. Sizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo wasebenza lo moyi bekunhlanganiso yeZCTU kwaze kwafika ekubhubheni kwakhe ngolwesithathu olwedluleyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Thandeka. Mina ngaqalisa ukusebenza lobaba Morgan Tsvangirai ngo-1981 ngomuntu owayele sihawu ezisebenzeni efuna ukulwela amalungelo abo. Abesifazana babengavunyelwa ukusebenza emgodini. Ubaba Tsvangirai wayesebenza emgodini. Kwaba lesikhalazo esavela kubomama ababefundela ukusebenza emgodini bengavunyelwa ukuthi bangene ngaphansi kwemigodi. Omunye wabantu owalela ukuthi kube lomthetho oguqula khonokho. Njalo thina njengabomama ekwakuthiwa yi-Union Advisory Council eZimbabwe Congress of Union sasihanjiswa ukuyafundiswa ngezomnotho, ngezomthetho, ngezokugcina imali, ngezokumela abantu emakoti nasiphathe emsebenzini ngokuthi sibekwazi ukuthi uma sihamba emankampanini sisanegotiata ama-collective bargaining agreements yenza njani.
So kubuya ebandleni-ke lapha sokubunjwa ibandla le-MDC.
Siqalisa ukubumba ibandla le-MDC ngo-1994. Thina njenge-Women's Advisory Council ezesithi ubaba uTsvangirai wabuya kwi-Women's Advisory Council wabala ama-affiliate unions ezazilawo ayeyi-37. So sonke omama bona laba ubaba uTsvangirai wasinika izigaba ukuthi sihambe sikhokhisana lozulu simbuze ukuthi kanti osokusenzakala kuleli lizwe bayakutabela yini. Sikhangele impilakahle, izibhedlela, izikolo, ukudla, ukuhlanzeka, uhulumende ukuthi uyafika imfuno kazulu yini okwakuthiwa yirodata. Mina nginjengobaba uTsvangirai mbakitirezi okwenyanga yonke kazange asinike imali leyani yokuthi khona sizahamba siyehlala emahoteleni. Wathi lingahlala emahoteleni alisoze labakwazi ubuhlungu obunziwa yisisebenzi ongumama ngoba uvule ihoteli kulamazokugeza kulokudla. Hambani liyecela kuzisebenzi ezinkona ngale jebeni uhlala ezindlini zabo lipheke labo lidle labo likhale labo lihleke labo. Akunamuntu ongakufundisa impilo enjalo empilweni lokhu engazalwayo and sineminyaka eyi-57 angaze mbona inkokheli enjalo. Ngabuya nayo irodat saphusha sasona ibandla le-MTC sithunywe ngoyobaba.
Nguye owayegqugquzela ukuthi abesifazana labo babe nezikhundla kumbe hayi nje kwakuvele kukhona kusisekelelo sebandla.
Kwakukhona kusisekelelo sebandla kwakule quota 15 singingakhankahleli ukuthi kube yi-50-50. Ubaba uTsvangirai wayesithi lapha ahambise i-adresa khona ikakhulu ngasesihamba thukazi kuketo wayeqonqosela ama-provinces ukuthi bakithi ekuphetheni kweni khonapho lifakomama kudubo esilalo esingalinazeleliyo njengabomama ngolokuthi inkinga yokuthi sihlale sikhala ukuthi emaphathini opredini yamadoda ama-SG ngobaba obani isikhundla esikhundleni zangobaba yikuthi siyehluleka ukuthi silwe lapho okukhethwa khona ukuzasenza siqanse siye phezulu. Ngoba ukuthi la uze qansa phezulu kumele ubonakale udlala kumaprovinsi kuma-provincial structure ngoba istructure sokugcina kumaprovinsi esizakuyenza ukuthi iye ku-national. And futhi enye into ekhona futhi engani futhi eyenza obaba bagcine bengasathi i-parties yikho khona ukuthi siyavotela nokuvotela esithandekile sikuxhase sibili sikusapothe sokuthi uthi ususiphezi laphana usukhohliwe ukuthi usishiye phana. Siyehluleka ukuxoxisana manje kuwe baba ungahamba uyafika vele sebele so mina engikhuthaza khona umama kuma-branchi kuma-wadi kuma-district kuma-province asingeneni ezigqinileni zabotshalimani ngabe unobhala u-organize kumele sibe sibala kube lolwazi omnani ukuthi kanti uyasikhuma ngomnotho sithini basikhuma ngesisekelo sombuso sebandla sona sivele sithini xa umuntu okubuza wanelisa ukuphendula hayi sekelo sami sithi.
Ikusasa-ke yebandla lakho sokubhubhe umnumzana Tsvangirai
baba uTsvangirai uchiye kulungisile lokhu ukuthi khona kukhetho lele siya kulo abameli bephalamende amasenetha i-PR namakansila ontanga baphiwe 20% yamasithi labomama futhi baphiwe yona leyo osekusele ukuthi ziyifeze esikushiyelwe ngubaba uTsvangirai sikhuthaze futhi i-national council ukuthi bayakubona kwakuthi kuyafezwa futhi kube yimpumela senze isibizo zababa uTsvangirai.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga mamhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakwaMthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakaMthwakazi. Ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu kwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani? Sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke siphawule mntana nenkosi kancane lapho, ngoba ngathi labo abantu bekhaya songathi thina sizalwanga laphayana, ngathi thina sazalelwa khona emathebeleleni yithi koBulawayo. Yebo, sizwa ngathi tshela thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besisoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona, sesidiniwe yilaba abafowethu ukuthi baze babele bezogxoba into zamandlozi ethu labantu bakithi baphansi laba abababulalayo, ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi, abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa kulama kulokuthi kuyahanjwa kuthiwa kulama komiti ahambe lalela ngenkosikazi ithi reconciliation yakho lesingayaziyo. Asiyazi ukuthi bariconcilia kubani, ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha, abanye bakhona yibo bona abaseGoli. So-ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okaMthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa langempilo yakhe, hhayi laba bemali, khuluma ngabaMthwakazi ngophelileyo. Sithi leyo laba abafana kuthiwa bavele eHarare bayikomiti ababuyeli belambatha kungalalutho, asoze kwenzeka eGwanda, ingachoshwa zinkukhu phana.
Manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi, lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba?
Cha, udaba luzalungiswa yithi, ngoba okokuqala nje umnankakhe wamanga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident. Yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kule cala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi, nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hayi bandiyini sengingena manje, manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngilanga ngizokhuluma lana. Lokho sebekwenza khona sebebuya lapho, babuya ngezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwa induna, babuya le nkulumo kuthiwa kule komiti efanele ihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani. Akulanto yakithi esizayitsheni shona ukuthi liphinde liyithathe lihambela eHarare. Leyo information esingabatshela yona ngokufa kwabantu bakithi bafuna ukuya yenzani bangobani bona. Kodwa-ke okusuke ukukhulumayo manje, amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokuduke kuyenzeka. Okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka, sesiyadinga indlela ukuthi sizivikele. Sebesingidelele kakhulu, asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo. Abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha, but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo siyagcina singasabahlonipha.
Manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khonale, lizabamisa njani? Akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha?
Amanyathelo sizawathatha mntana nenkosi, selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona leGwanda ingabisaya. Abasaya eGwanda kuvaliwe, asazi ma bengakuvula ngendlela zabo. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho, izigodi zakithi zonke lezi abafuna ukuzikhambela asoze kwenzeke sisaphila, ngangcono sibone ukuthi senza kanjani.
Leyo-ke bekuyinduna yakwaMthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga jaheli dala Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. Uzabekwa ngolwesibili. KoBulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. Vice Chancellor we University of Zimbabwe uLevi Nyakura umiswe emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kuka Grace Mgabe isicoco se PhD. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkosi.
Lalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.